ngane likhona yonke indawo kodwa engikuthabelayo ukuthi uhulumende okhona okababa umnangaba usebeke futhi umthetho lo ngominister of health ubaba uChiwenga ukuthi kawubekwe futhi ngoba kunamagciwane asenanzela ukuthi egcwele indawo zonke iphendukile nge-lockdown ngendlela ezijiyeneyo njengoba ngalisizwa nje ukuthaba umkhosi wokuthi hhayi lapha kumele kuthi abevungu bayakwazi ngoba siyayenza sibili inhlelo zokuthi babekwazi ukuthi kathesi imaski kayijiwa uhulumende uthi kakulandela umthetho kahulumende singayenzi imithetho yethu
kodwa kumabhizinisi ye
kumabhizinismen kubuhlungu kakhulu okwenzakale lapha into ye-COVID abaningi sebehle bavala abasebenzayo sebesebenza kungayisikho isimo ababevelelwe yiso sona yikho sizama ukuthi sinethikane nini sibone o-minister of industry and commerce umama u-honorable uNdenza ukuthi akazame ukuthi asizoncedisana lapha evuku nabobhizinisi benu sibanikela kuthiwa ngamaloni noma imali yokubhoosta ibhizinisi basukuma abavaliyo sizame ukuthi bavule ngoba kumabhizinisi awethe evuku ayakumanga kuhle kumabhizinisi kunzisa ubuhlungu nami ngiyakubona nxangihamba ukuthi kaliseyikho lokhu engakubona i-COVID ingakabuyi abantu babezimele sibili kathi hhayi abamanga kuhle
singathi i-COVID kumbe ikuwa komnotho welizwe
hhayi i-COVID ayisikho kukuwa komnotho welizwe ngoba thina siyabona ukuthi kuvuleka indlela eziningi lokho kwakuyi-new dispensation ezokuthi senze i-business angiboni lapho sibelokuzivalela khona siyasukuma sibili njenge-constituency ngenxa ye-new dispensation.